VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 28 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe kozwimba namuhla kulandela ukwala komdeni wakhe ukuthi abekwe eHeroes Acre. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamathumi amabili lanhlanu libunjiwe njalo. Umkhokheli walo uNelson Chamisa uthi ngaphandle kokuthi uMnangagwa akhulumisane laye akulalutho oluzalunga elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke wabanga umongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe yena obhubhele kwele Singapore mhla ka 6 kulinyanga uze wabekwa egumeni lomuzi wakhe kozwimba namuhla. Kubika uMavis Gama.
Umgabe ungcwatshelwe emzini wakhe kulandela ukwala kwemuli yakhe ukuthi abekwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre njengoba kufunwa nguhulumende. Umndeni kaMgabe uthi umuyi watshiyayelayezele ukuthi kumele abekwe ngakibo njalo bakhulume emngcwabeni lo bakugcizelele lokho. Umzukulu kamnumzana Mgabe, umnumzana Leo Mgabe, yena utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uMgabe wathi akafuni ukubekwa eHeroes Acre ngoba kulezitha zakhe ezilakho ukugebha ibhokisi lakhe zisike izitho zakhe zisebenzise. Omunye wabakhulume emngcwabeni lo lamhla ngudadewabo kankosikazi Grace Mgabe, unkosikazi Shubayi Kumbochuma.
Isu siri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai nditi kuna mai Mgabe, tinoda kukutendai.
Amazwi kankosikazi Kumbochuma asekelwe ngesinye njalo isihlobo sikaMgabe umnumzana Walter Chitakwa, yena othe lanxa inkokheli yomdabu yayifisa ukuthi umuyi abekwe eNational Heroes Acre abemuli bakubona kufanele ukuthi bahloniphe izifiso zikaMgabe. Omunye wabalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla lezaphu umnumzana Jabulani Sibanda obekhona laye emngcwabeni kaMgabe ulandiselela umsakazo ngokumfuqileyo ukuthi azevalelisa umufi.
Njengabantu baleli lizwe, abantu abasebenza laye ngesikhathi kukhululwa ilizwe, abantu abasebenze laye ilizwe selikhululekile, abantu abaphile laye sifunda kuye, siqondiswa nguye. Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Usibanda uthi kungalesi sizathu uMgabe ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba wenza umsebenzi omkhulu ukukhokhela eZimbabwe.
Saba ngabantu banye, saba yi-one Zimbabwe, one nation. Waqhubeka phambili even uNkomo engasekho ngemva kokubambana, wapha abantu iland, izikolo, izibhedlela, imigwaqo, lanxa into zonke zingeke sifeze ngesikhathi esifitshane kodwa wazama akuzamayo.
Abemuli kaMgabe babonge uhulumende ngokubavumela ukuthi bambeke emzini wakhe. Umngcwabo lo ubungowemuli kuphela labantu abambalwa abavela kwezinye inhlangothi, ngakho bebebalutshwana kakhulu abantu. Ngimele iStudio 7 ngisekuthama kuZimba, yimi uMavis Gama.
Kusenjalo uZulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba umzukulu kaMgabe umnumzana Leo Mugabe eveze izolo ukuthi uMgabe wala uyabekwa eHeroes Acre ngoba esithi kulezitha zakhe ezilakho ukumgebha zimsike izitho zomzimba zizisebenzise. Kambe zisetshenziswani izitho zomuntu ofileyo? Sixoxelo siyazi uMnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Engakutsho lapho ukuthi kuvele khona iHeroes Acre yendoda ngumuzi wayo. Nxa ewabekwa kibo kozimba kuvele kuqondile lokho ngoba iHeroes Acre yomuntu kusemzini wayo. Le iHeroes Acre ababekana khona hayi kasiyo Heroes Acre ifanika lo. Yilo lalo umuntu ulala kuhle emzini wakhe. Yikho engakutsho lokho. Lokho ukuthi abantu bayacuywa. Hayi bayakwazi bona ukuthi uthi isizathu balaso singeke sabaphikisa. Kodwa ke nxa bembeke khona kozimba yinto eqondile esintwini. Indoda ibekwa emzini wayo.
Zona izitho zomuntu ofileyo zisetshenziswani kahle kahle baba Ngwenya?
Hayi esintwini sabakithi lapha emandebeleni izitho zomuntu kazisetshenziswa into ezilayo leyo. Nxa bona bekubonile ukuthi ukuze bamvikele kulabantu abacuya abantu ngathi baqondile ngoba into abayaziyo ukuthi iyenzakala.
Si ngathi yibuthakathi lobo.
Ye, umuntu osebenzise izitho zomuntu vele ungumthakathi. Kanti ke abanye abantu izitho zabo kazisetshenziswa uyabe usuzidalele uzimu ngoba kweso kufitha ukuthi wombuleleyo usenzele ukuthi umcuye.
Bona abathakathi bazisebenzisani izitho zabantu bayaziqinisa kumbe benzani kahle kahle ngazo?
Obuthakathi kwaziwa yibo abathakathi. Ngingeke ibakhulumele ngoba yingxenye yesintu sikaNkulunkulu. Abathakathi badalwa nguNkulunkulu wabapha lawo mandla. Yikho-ke kakulula ukuthi umuntu angene kukho ungayisiwo wakhona ube lezimpendulo zokukuchasisa izinto ezimbi ezingekho obala.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya ngusiyazi odumileyo sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamabandla amancane aphikisayo lomongameli Emmerson Mnangagwa ngamadlwane nje angasoze aphumela lutho. Ekhuluma emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwebandla lakhe ngo-1999, uChamisa uthe ukuze inkinga zeZimbabwe zilungisiswe kudingakala ukuthi uMnangagwa akhulumisane laye. Kubika uGibson Bebe.
Inkulungwane zabasekeli be-MDC zicinge isibindi zayathakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amabili kwebandla lazo eRufaro Stadium lanxa amapholisa evukele ukuvala imigwaqo nokwalisa amalunga aleli bandla ukungena emahofisini awo eMorgan Tsvangirai House. Ekhuluma kulumbuthano, uChamisa uthe ngaphandle kokuthi ibandla lakhe liphiwe ithuba lokuhlala phansi loMnangagwa baqhobe amathambo engqondo ngokwenzakala elizweni, akulalutho oluzalunga. Uthe ibandla lakhe selizaqala ukwenza okubambekayo angakubethanga ngegama ukuze ilizwe lisuke enkingeni eliphakathi kwazo ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali nobuyanga osobuhlasele uZulu.
Sabona ukuthi iPolady yayindlela nje eyokuhlekisana lokudlalisa isikhathi sabantu. Woza sikhulumisane wena lebandla lakho, mina lamabandla avela ebantwini. Yiko kungenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Lingaqambelana amanga labokhuphe labomaduku, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kufuze sikhulumisane.
Umnumzana Chamisa usola amapholisa ngokuzama ukuvimba umhlangano wabo.
Nibone namhla ekuseni amapolisa esala ukuba senze umsebenzi wethu. kati befuna ukusivimbela ukuthi siye kumbuthano wethu. Kabasoze benelise ukusivimbela ngoba umhlangano wethu uqinisaka.
Ekhuluma nestudio 7 kulomhlangano, umsekeli kaChamisa uMnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza kakhulu ngokufikisa iminyaka engamashumi amabili. Uthe njalo bayakhumbula amaqhawe asungula leli bandla.
Ilanga lalamhlanje liqakatheke kakhulu ngoba iMDC ibijabulela ukuthi sineminyaka engu-20, iminyaka engu-20 yokuphumelela ikhokhela yaseZimbabwe njalo igcwalisa izifiso zesizalwana seZimbabwe.
Imbongi uDesire Sindi naye ube lethuba lokuveza ubugabazi bakhe kulomcimbi. Umelwe Binga South edale eParliamente uMnumzana Joe Gabuza uthe kubuhlungu ukuba ibandla leMDC ngokuzimisela kwalo langendlela abasekeli balo asebehlunyezwe ngayo lokhe lingakangeni embusweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, New Gibson Beth.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Kweze maphandleni lamhlanje, amakhansila ezansi yamandebeleni athi kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kulesisabelo ngoba phose zonke izakhamizi sezihlaselwe indlala. Kubika intathelizindaba ye Studio 7 uAlbert Ncube.
Iningi lezakhamizi kulesisabelo libhekane lendlala embi, njalo inkokheli yezigaba ithi ukwenza umumo ube mubi kakhulu yikuqonga amahlayana kwentengo yokudla okugoqela impuphu lomumbu. Isaka lomumbu eziphaleni zeGrain Marketing Board libiza phose amadola alikhulu lethumi elilodwa $110 okuyintengo enganeliswa ngabaningi. Ngakho amakhansila akulumango athi uhulumende kumele engeze uncedo lokudla kuzakhamizi ngokuphuthuma. Amakhansila la ebekhuluma emhlanganweni ogoqwe ngumsakazi weVoice of America Studio 7 usebenzelana lenhlanganiso yeMedia Center ngolwesibili eGwanda. Ukhansila kaWard 17 eFumukwe eGwanda South uMnumzana Ephraim Nathi uthi ziningi izakhamizi ezihlaselwe indlala ezidinga usizo.
Uhulumende welayo imizamo eyokuthi ancedise abantu abadubekileyo sinamavulnerable ngokudla. Iluba besilela asibobonke abakutholayo, balutshwane abakutholayo, kodwa baningi abakuswelayo. Kusho ukuthi kule ndinga kule mfuno sibile khona ukuthi abantu bazuze ukudla.
Omunye njalo ukhansila unkosikazi uLobukhosi Malila omela uWard 4 eStanmore eGwanda North uthi ngaphandle kokusilela kokudla izakhamizi sezithola amagabha avuzayo ngenxa yokutholakala kwamanzi.
Kulezinye indawo esisuka kizo ezilamadwala khathesi abantu bathiye vele balayinile emanzini, izikotsho zangkhona zithi zinani khona engani singenzelwa amadamu abe maningi. Uhulumende angasenzela amadamu abe maningi, singenelisa lathi ukuthi sibe le water pipe system ingasincedisa kakhulu.
Amazi kakhansila Malila lakakhansila Nathi agcizelelwe isakhamuzi unkosikazi siphathisi wenkalo wesiLikwe yena othi ngempela umangoyisela leziko emzini emningi.
Indlala ibhahile lapha kwelakithi eGwanda North. Into emangalisayo ukuthi indlala inkulu ingaka, la mabele lawo kade siwathenge GMB akhwelile, inkona ukubuya umumbu busabuya uhlangene sibili lenyawothi kodwa akhwelile ngoba subiza $106 usufaka le-transport $113. Inkomo sezicakile ziwesi ziyacuba abangazange banelise ukuthenga stock feed vele sokuqalisela ukuhlinzwa sibili.
Umqondisi wenhlanganiso emela abesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Kiwane uthi loba isimo sesisibi kakhulu emakhaya uhulumende ukhanya ezigoqele izandla nje.
Uhulumende uncedisa ngani ezintweni azifaka ku-constitution ukuthi yizo okumele ziphakamise ubuntu bomuntu esithi ngamalungelo abantu, ama-rights. Sikhangele ezempila kahle, sikhangele ezokudla, sikhangele amanzi, sikhangele khona ukuqhathwa nje kwabantu, sikhangele lemfundo yabantwana. kuyasilela kakhulu kumbe sithi asiyasiboni isandla sikahulumende.
Inhlanganiso ye-World Food Program idabantu abayizigidi phose eziyisithupha 5.7 million bazafuna uncedo lokudla elizweni lonke jikelele kusukela manje kuze kuyefika isikhathi sokufuna ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Jahelidala Albert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Siqhubeke singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udaba lwamavuzu party lona olwake lwadla uBhethu. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, engeyinye yenhlanganiso ezilwisana lalawo madili awevuzu party. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe umkhuba lo lokhu uqhubekela phambili yini.
Ngikhathele ukuzwa ngendlela ebomehluko omkhulu ukuthi singaboni abukangisitheli yinzima sokusenzwa ungani sokusenzwa ngabomu kodwa asisoze sime ukuthi siye impi yokuthi sisize abantwana akhona sinamavuzu phathi sicumisa omdala esesebenzisa indlu yakhe ukuthi yezele amavuzu phathi sebesenza beqashile ezindlini zabanye abantu abadala abangacabangisi abafuna imali engacabangi nekusasa yomntwana.
Kuyini okunye abakwenzayo ukuthi bengabonakali ukuthi lokho beqhubekela phambili ngalokho?
Kubeni kakhulu ngoba sebelezi ndawo abenzela khona khonapha emalokishini kulezindlu abangena khona bekhulumisana labantu bezethu aba izinto zabo zelezi begangeni sebehamba akuningi okungamachinga abenzayo abantwana bahlakaniphile tengathi bakwazi ukuthi bona sebengabanye abantwana abangafanali ngathi kudala nxa ungasatholanga ukuyafika watshengisa ukuthi lize awusezi kwabona ngoba uyaphuma ezigqokele inhlobo yakahamba ungaphuma esithi nyanga ngathi uyakhonapha bafike babhadale imali kwenzele-ke kwenziwa amaphathi yena lawo.
Njengenhlanganiso lezinye inhlanganiso lalisebenza lazo lokhu lihlangana ukuthi licubungule lolu daba.
Ye khathesi sokuphatheke kakhulu ontanga laba abangakuvumiye besesincedisa ngokulandelela nokukhangela khonokho kunje kube mdladlwana athize eziwayo ezama ukuthi itengisele ikhuthaze labantu abaphakathi kwakhe ukuthi bashiyane lapho nokuthi kuyingozi kanganani.
Amapholisa lawo ayeseqalisile ukusebenzelana labazali sebebabopha abanye, kungabe kwaphelela khona phana yini kumbe lokho belwisana la?
Balwisana lakho nje ukuthi amapholisa kwesisikhathi asidalisa kakhulu njengabantu bomthetho siyabe sifundelekile ukuthi bazasincedisa kakhulu kodwa kwesisikhathi basidalisa ngokuzathi uyafikisa ukuthi nabo bayingxenye yakhonokho uthi adinga ukuthi nabo bayingxenye yakhonokho bese kusizisa ubuhlungu kodwa hhayi okwakhathesi bebezamile ukuthi basincedise kakhulu ukuthi into lezi zingane ziyaqedwa futhi.
Kukhanya umkhuba ozaqhubeka ulokhu khona soze uphele nje ngelanga elilodwa.
Hayi asoze siyiqede ngelanga elilodwa, sibili ngumkhuba ozaqhubeka izaqhubeka ngoba abantukazi babo bayasitshela ukuthi vela lisoze lisenze lutho lingathi lisitholela siyatshintsha senze lo lithi lisitholela siyakwenza lokhu baze bathi hayi kunolothi sinasiphisi iphoyizeni sisho ansho kule ngoma le khona khathesi baze bakuyifrezi ngaleyo ndlela ukuthi avela siyekele ngakunolothi sinasiphisi iphoyizeni sisho.
Kodwa imbiko elitholayo lokho beqhubeka ngemkhuba leyana yini eyokuya emacansini mhlawumbe bengazivikelanga lokunye okuninginingi?
Hayi njena basoze bakwenze lokhuyana ngoba bona bathi bona bafuna ukuthi bonke ngobuyakathize asho thina sikhuluma ukuthi yegoli yethu yokuthi ngo-2021 siyabe sesiqedelane lokomkhuhlane we-HIV bona bathi bafuna ukuthi thina sisithi siyaqeda bona bonke sebeyintethe sebelomkhuhlane ukuze bathandene kuhle kungabe yanye omunye ukuthi le uyagula.
Bakukhuluma bengaphi khonokho?
Ah, futhi bayakukhuluma mntana mbebe, khuluma futhi bayakukhuluma futhi into endilakile ukuthi bangikhulise.
Izidakamizwa ke, lakho kuyaqhubeka.
Lakho kuyaqhubeka. Ngibone usethola umbiko komunye ubaba engitshela ukuthi kulomama emagodi kuthiwa ngumalusina. Nguye khona ngabe uzambile ukuthengisa lezo zidakamizwa. Lo mama yena lwana intombane empophoma esafikisana naye. Hawu lokho enjalo umaphadeni, ngayo lokho.
Leyo ke kuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, yikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile, siqhibe ezakusihlwa ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lesiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwelemelika, umnumzana Dan Moyo. Sihlaziya uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ngapha kwelemelika.
Well, okwenzakalayo ukuthi bavula i-group WhatsApp, basi-invite-a ukuthi sijoyine leyo group, then kube le registration process ukuthi bakwazi abantu abangaki and all that, and baze bagcina futhi becela lokuthi masile mibuzo efuna uyibuza upresident sibanike yona so that they would know ukuthi baselecte which people to ask imibuzo yakhona depending on i-content. So sayenza amalungiselelo saya e-New York ngesunday yakhona okwakumele sihlangane ngayo, I think ngabo 7 ekuseni, kwakumele sihlangane ngabo 10. Ngabo 7 sathola i-message egroupini khona lapho sokuthiwa hhayi siyaxolisa i-meeting isi-cancelile. Nemasi zama ukubuza ukuthi on what basis kanti li-organize izinto kanjani, kwathiwa it's beyond our control. So kuyacaca kithi ukuthi upresident lo uyesaba ukuthi akhulume labantu, even though eclaim ukuthi yena ungupresident olalelayo izifiso zabantu. Kuyacaca ukuthi usabile ukuthi ahlangane lathi. Thina ikakhulu besifuna ukuthi senze i-follow up on izinto esakhuluma ngazo last year around same time baze babuye la e-United Nations. Sahlangana e-New York samchazela u-president izinto thina esibona ziqakathekile ukuthi isizwe sethu siqhubekele phambili. Okokuqala kube kwindaba i-diaspora vote. Samtshela ukubana abantu abangaphandle la ukuthi baze baparticipate bekhululekile okwenzakala ekhaya, bafuna ukuthi nabo babe lilungelo lokuvota. Wavuma la esibili ukuthi I know lelo lilungelo elifaneleyo for abantu basekhaya ukuthi bakwazi ukuvota, and watsho naye ukuthi I know last time sasifuna ukuthi singakwenza but akuzange kube lesikhathi esienough this time around. Silesikhathi ke ukuthi ngo-2023 abantu bazokwazi ukuthi bavote. So thina ke udubo lwethu olukhulu yilo lolo lokuthi inyaka usuphelile and 2023 useseduze and asikaboni anything efana lokuthi even i-registration yama-voters or even ukuthi kukhulunywe ngakho ukuthi okay lamalungiselelo esesiwenzile ukuthi abantu bakithi sebengakwazi ukuthi baqale ukurejista ukulungiselela u-2023. So into esifana nalezo into eziqakathekileyo esifuna ukuthi sizikhulume.
Manje wena ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakele abantu abaseduze laye abaqoqayo inhlelo zakhe ayisibona ababe bengafikisanga ilizwi kuye?
Well, asingeke sibleme abantu abaqoqa izinto zakhe ngoba yena nguye umkhokheli, nguye ulida. Izinto ma zingahambi kahle, always ulida nguye oblenywayo. Sinokubona even kuma-companies, i-company ma isehluleka ukuletha ama-profit, okuqala ukuhamba from ama-shareholders perspective ngu-CEO, the leader of i-company. Yena ma ukuthi bekuyi-important ngoba nge-Saturday simbonile emitha labantu bakhe bezanu. Size sabona labo Mthuli Ncube esiba ade behlonitshwa njengama-academics. labo begqoka isikafu sebesithi bamberini ezano. So konke khona lokho is very worrying. Ngoba nalo muntu besimthe obethenjwe isizwe ukuthi hayi mhlawumbe lo ngoba efundile ehlala ngaphesheya uzokuya nembono engcono. Kodwa sibona la usezifanela same same nalabo abantu abahlubeka kudala for 39 years now sesilandi 40 years. IZimbabwe ilokhu isiya phansi and even nalabo ade sebethenjiwe ukuthi mhlawumbe bengena kuzoba ngcono labo sesibona into ezifanayo. So angeke mina ngisho ukuthi abaqoqayo yibona esingabablema. I think yena if befuna ukuthi kwenzakale bekuzokwenzakala.
Lo ke bekungumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga jahe lidala Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Mshana ngozinja ziyamloma umfana wecholocho ehlabelake kamnandi lapho kanti ke akahambi yedwa uhamba lomehlo kaZulu. Kwanele kodwa singakehlukana isikhangele hebe sihamba phambili. Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe koZwimba namuhla. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili libunjiwe namuhla njalo umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthi umnangagwa kumele akhulumisane laye. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.